kunzima ukuthi ngitsho kakuhle, but eqinisweni wevu experience the climate change esidala ukuthi even izulu kuna kwalo kube erratic, then we do not have ama pastures.
Ukuthi la kudala kwakunje yini mnumzana kumbe kathesi kuyakhanya silenguquko yankhona?
Hayi, kathesi inguquko sikhanya. Angithi kudala kwakuvele kusazakala ukuthi izulu nxa selisina liyaqalisa 15 October liyana. There was no question about it. But kathesi isizini silokhu itshintsha, sesikhangelela kathesi ukuthi izulu size silizuze sokubo December, and lingaqalisa ngo-December, mid-December. Come end of January selihambile.
Kubalimi kujohn khonokho wena ngobona kwakho labafuya izinkomo lokuzi?
Bekubalimi sokusithi ukuthi sokumele si-adapte to the changes ezikhona, sibe le ndlela zethu ezokuthi silungise ama-pastures ethu, like ukuthelezela ama-pastures sisebenzisa ama-overhead irrigation, ucreate your own place ozayivula ibe nsimu yakho, uhlanyele utshani uthelezele. You also need ukuthi yena during i-time yokuvuna nawo ube le-stock feed oyivunayo ube layo. Sokutheni lakudala ukuthi inkomo zaziphila off the pastures, kathe sokumele vele zincediswe through and through.
Kodwa kuba nzima kanganani ukuthi likwenze khonokho njengabalimi?
Ya, ama-challenges akhona ngokuzananzelela ukuthi ukusida isifuyo at the end is difficult to recoup ama-costs akho, ngokubana wena uzakufida ngapho ukuthi isifuyo siphile sibe right, but corresponding ngale ekugcineni kwi-end product ama-consumers, they do not have the wallet to spend so much ekuthengeni inyama. So sesikhonga uyabusuphonga ufida, but ukuthi imali yakho iphesenduke, ngoba inyama is the last thing on a table, especially asithi ngomnyaka we-drought njengalo nyaka. Awungeke siduke ukuyithela i-KG yenyama kungela mpuphu endlini, bayamangala abantwana. Ukuthi urikhupha ama-costs akho kuba nzima, but you don't have a choice.